Kuleli hlandla sixoxa lomculi olodumo uJays Marabini esichasisela ngedlalathe lakhe osanda ukulethula elithi Ntunjambili.
Ngomalezi zingithethe almost umnyaka ukuthi ngizenze. Ngizenze ngendlela elobunono obukhulu kakhulu obuphezulu ngoba
angisebenza ngina lutho eminye ifuni mali eminye ifuni impumelelo.
Ngisebenzele producer umfana omutsha olama ideas amatsha ku music industry napo kobulawa kuthiwa ngu-Octopus. Abahlabeleli esingathi ngabathulayo basezingeni eliphezulu abanjwa ngokuthi uDumi Nongola, oLindelwe, oFarai bade babe abaculi abangathi khona ngama-backing vocals ngesilungu. Uma lapha ezigincini ukhona umfana kuthiwa ngu-Rodoroda engimgumi le manje ngiyodlalela i-album tokuthi lapha lelo lidlalathi yamixwa sesiqedile lapha ukurekhoda yamixwa ngumuntu oyehlukeneyo kulalo ocindezeleyo singathi ngurekhodileyo ngesindebele. Yamixwa-ke uRamadu. URamadu ungumculi odume kakhulu kosgroup okuthiwa insingizini uhlale e-Austria. Then yasuka lapho seqedile iprocess-ke sakulast process okuthiwa yi-mastering yayenziwa ngumlungu okuthiwa khona u-Andreas ose-Austria. So isizathu sikuthi ngifuna ukwenza i-music ngendlela e-proper ngesilungu, singathi ngendlela elungileyo efaneleyo ukuthi umculi akwenze. Ma usiki khona uyarekhoda idlalade.
Umphakathi wamukele njani idlalade lakho leli elitsha? Bayalithenga na abantu ngobo njalo bayagcwala kuma-shows akho?
Yebo. Uyabona idlalade lami leli elitsha elithi Ntunjambili balithande kakhulu. Ngathi-ke wonke ama-album sengiwenzile so far this one is the best, ngoba ngendlela abalithenga ngayo abantu, ngendlela ababuya ngayo kulontshi ye-album yami, it was amazing because sabale sold out kungawuthi indawo esasiyisebenzisa yagcwala kwaze kwaphuphuma. So ngakho-ke kuyanjabulisa kakhulu ukuthi abantu bakubulawayo sebeqalisile ukusapota abaculi babo ngendlela eyisimanga, ngendlela eyinhle kakhulu. So kwanjabulisa-ke lokhu. So far sesithengisile ama-CD amaningi kakhulu album le ethi Ntunjambili. Ingoma singathi zilitshumi. So ngakho-ke kule ngoma ezinjani ezidiwobuya lapho-ke engikhuluma ngesithandani ukuthi mhlawumbe abantu bayaxabana kodwa lo muntu uyamkhumbula lo muntu, ikhona la ku-YouTube. Kuzo zonke iindawo zezingoma engikhuluma ngazo khona ingoma ethi khona yiyo lingoma. Emnandi kakhulu ele Dumo wesintu nje owangapha kwelakithi. So ziningi vele ingoma nje ukukhuluma omaychik ingoma ezimnandi kakhulu.
Hey.
zothando sithandwa kanti sizikhona ingoma ku-online abantu bakhona ukuthi bazidinge khona bazithole uzidinge uzizwele lokho engikhuluma ngakho bo-iTunes bo-Amazon kuzizonke lezo ndawo lapho ezithengwa khona esingathi ku-online esilungu so ngakho zikhona futhi kakumasithi lapho esilaso so sibhizi kathesi sizenza ama-videos lapho esiyabe sisenza ingoma ezithize ile kulolu dlala
ke kuyini okwenza ukuthi uqoqele idalati
yebo umuntu njambila ngathi ngikhula mina ubaba ngayixoxela kakhulu ngelitshele kantu njambila elisemadojeni so engixoxela kakhulu kuye kwaku isimanga esasivela kuleli litshe esasenzakala ngaleso sikhathi ngoba babethi ilitshe leli bawusithi ma ukholelwa ukuthi ma ungena kulo ma usuphuma uphumule ezibusisi so wayehlale ngixoxela kithi noma sesihlala ehlala eFlabos ngoba ngomdabuko ukhokho wami wafikele emadojeni then basebesuka sebesiya kogodla wamnyama engixoxela kakhulu ngaleli litshe ethintu njambila kimi wayesithi intu njambila kodwa lona intu njambila
ikusasa yakho labanye abaculi ikakhulu kwelamandebeleni uyibona njani kule ngxaki na
sengile 28 years ngisiza umculo qalisele emculweni wembube uzofike lo mculo wesigidi So ngakho ke ngathi mina experience yami njengomculi ikakhulu ngikhangelele kulolu hlangothi lwakithi abaculi sebethuthukile ikakhulu kwelakithi abantu abaningi sebesaziwa ngendlela abacula ngayo nendlela abenza ngayo umculo nendlela abakholelwa kuyo ukuthi umculo ungumsebenzi njengawo wonke umsebenzi ongasetshenziswa ngumuntu ngoba ungalalela kathi umculo wemasigandi usezingeni eliphezulu lalela umculo werumba usezingeni eliphezulu lalela umculo wegospel ingcali emculweni vele ngeke ziphele xa umculo uhamba ubona lokhu ubona lokhu uhamba ikubona lokuhlala ikubona ngoba uma uhlala ubone ukuzehlakala ezenzakala esemtshulo lifisa ukuthi ngabe kuthiwa kwenzakala ngendlela. So siyacela ke siyakhuthaza ukuthi uhulumende ancedise kakhulu ikakhulu esingathi ngabaculi ngoba akula muntu ongaphila emhlabeni ngaphandle komculo. Ungaze ukhange lalela amafilimu kulo mculo, kuyemfeni lo mculo, emtshadweni lo mculo, ezepolitiki kulo mculo, empini kulo mculo. Kodwa-ke ubuse ukhangele ukuthi uhulumende anakekeli kakhulu kafaki imali emculweni. So sikhala ukuthi njengoba khathesi sesilo minister omutsha ke sibone ukuthi yena uzakwenzani, uzenzelani abaculi ukuze bathuthuke nabo bafane labanye abaculi abanjanga abase-South Africa, sikhuluma ne-Africa mhlawumbe abase-Zambia bamamalaya kube mhlawumbe sikhulume la ngabaculi abase-Europe ngoba xa kumculi uvela eZimbabwe susiye e-Africa usumele ilizwi lakho. Ngakho-ke umculo futhi kuyindlela yokuthi khona uyapromota ukuthi abantu izivakashi zize kulelo lizwe ngoba bethanda indlela mhlawumbe abacula ngayo mhlawumbe kube yini yindlela yokuthi khona banxusa abantu ukuthi bafike eZimbabwe.
Lapho lizwe umkhosi loDumi Ngongola ku ikhisimusi isimzwile lo habarathi kubasikili velo James Marabini ebesixoxa laye ngedlalade lakhe elithi Ntunjambi. Uphuma ke enkundleni uJames Marabini ngomculo othi Sha.
What's up?